soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingani kukanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlazi ku 12 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
udlame lolo besiluzwela eNatali le iKZN izoko solumemetheke lwaze kwafika lase eJohannesburg.
Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa?
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya, okunye sabasabanga ukuthi kakhulume ngabantu ababesuka kwezinye indawo ezichathana bezivakathela.
Igciwane le-coronavirus selingenile nasemaphandleni esigaba seMathebeleland South.
Ndawo engani kubhase okumangalisayo kusewanhle.
Esigabeni seMathebeleland North khona lakho kubikwa selisidla ubhedu. Namuhla kubekwa abathathu abaphiwa isicoco samaqhawe esizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlame oluqhamuke kwele South Africa kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa solusabelele lwafinyelela amanye amadolobho luvela esabeleni seKwaZulu-Natal. Abasekeli bakaZuma batshisa izimota lezakhiwo besithi kumele akhululwe ejele. Izolo bafinyelele amanye amadolobho abalisa iJohannesburg. Kwangenelwa izitolo abantu babutha impahla. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelela kubalaleli. Igama nguVictress Mathuthu. Ya, eyi, isimo sibi. Udlame lolo besiluzwela eNatali le iKZN izolo solumemetheke lwaze lwafika lase eJohannesburg. Njengoba ngikhuluma nje kanje, eJohannesburg sokube lezigameko eziningi ezibalisiweyo lapha, kuphishwa izimota, kukwatulwa izitolo, kusenziwa indisho elo ehambisana lodlame kakhulu ngayo le imbikisho yabethi Free Zuma. So asazi ukuthi into ezahamba ihambe iphelele ngapi, kumbe izifinyele kumbe kuze zonke ezinye ingxenye zeSouth Africa izafika yini kuma province yonke eSouth Africa, ngoba kwamanje njengoba ngikhuluma kanje impela hayi lapha eJohannesburg udlame solukhona solungenile. Lona lolu mpela besiluzizwela khona le eKZN solumemethekelwa lwafika lakhona lapha eGauteng. Awuyisimo esingazi ukuthi sizosibamba kanjani, ukuthi into ezosebenza iphele nini. Kodwa kwamanje lathi lapha eJohannesburg sesiphakathi kwalolu dlame labantu ababhikishela ukuthi kukhululwe owayengumongameli weSouth Africa uMnumzane Jacob Zuma.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze lolu daba luphele?
Namhlanje ngokubona kwami ngicabanga ukuthi lokhu sokuzandleni zabaphathi belizwe, ikakhulu umongameli welizwe ubaba uCyril Ramaphosa, ukuthi akube nguye o-addressa abantu, akhulume nabantu, abachazele ukuthi kungani kumele bengalwenzi lolu dlame, kungani ubaba uZuma kumele ahlale ejele bengeke bamkhuphe. Abantu banikeze izizathu abazazizwisisa, ngoba okwamanje abantu angiboni ukuthi lesi sizathu abasinikezwayo ukuthi ubaba uZuma ubothelweni uvalelwe entolongweni uzahlala izinyanga lezi ezilichumula nhlanu entolongweni, angathi abantu abakuzwisisi ukuthi kungani kuzamela ahlale ejele. Abanye abantu bakhala ngokuthi ubaba uZuma usegugile and manje kulalela ubhubhane lwe-coronavirus, ukumvalela ejele kuzabe sokuthi uzabe esesimeni esingamenza atheleleke ngaleli gciwane kalula. So bathi bazale izizathu eziningi. Nxa kuyukuthi kuyenzeka ukuthi abaphathi bezwe bazame ukuthi balalele lezo zikhalazo zabantu bese bezibhekisisa bebona ukuthi benzani ngakho, kungathulwa kuphela ukuthi hayi abantu njengoba bebhikitha kuzaphela, ngoba asikwazi ukuthi kuzohamba kuphele lephi. So kumele ukuthi abaphathi bezwe babe yibo abazama ukuthi bakhulumisane lezi zalwane lezi ezibhikithayo, ngoba udlame lwakho khona lolu alubonisa ukuthi lungaphela lento abayifunayo abantu ingenzekanga kumbe bengatholanga inkulumo eqinisekisayo ukuthi kungani kumele umongameli ahlale lowayengumongameli ahlale entolongweni.
Unkosazana Victress Matutu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 59 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 1,912 abatholakale belegciwane le-coronavirus, okulinani elehle kancane nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 9,362 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi emaphandleni lakho selibhahile leli gciwane. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seBulili Mawest umnumzana Solani Njemnyama Moyo. Saqala ukumbuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sabasicabanga ukuthi kakhulume ngabantu ababesuka kwezindawo ezichathana bezivakatshela. Ngathi last 2 weeks edlulileyo eStone Hospital eNtole ngale kube kulabathathu kade bekhorontayile. Ngokuzalwa abanye bakhona babuya khona apho kokungubo ngaphansi kweBulilima East ehlangane neBulilima West. Kwazothi ubaba onguye ubaba wethu onguheadman uManguba laye bengumuntu ebebanjwe yi-corona waze wafika laseplant wa-quarantine, kodwa ngamandla kaJehova usizwa kuthiwa sengcono kakhulu. Kunzima emakhaya, ngikhuluma nje iviki leyo esiphuma kiyo ababili, oyi-one ubuya emagumbi, oyi-one ubuya kwenye ivillage esedamu komasendu eklinika ngomasendu babanjiwe benjalo COVID. So silobu nzima obukhulu kakhulu kulabo bantu ikakhulu ababanjwayo ngoba nxa sebebanjiwe ikakhulu naze komasendo akulala baba quarantine nakhona babayeka bahambe bethi kabahambe bezihlalela ekhaya. Akula muntu ozohlala ekhaya ngapha elambini engakhona ukuzingela ukudla. So kunzima kakhulu ukuthi lo muntu ngaze ekhishwa lapha uzahambe boarding house yonke ihambe ethelela abantu. Silendaba enye ehluphayo yamabhora abantwana ababhizi badlala ngamabhora, akula mamaski. Ngathi nje singabantu laba esithembele kuNkulunkulu umkhuhlane susingenele emakhaya ikakhulu iMasouth, sokulubunzima obukhulu kakhulu ngalo mkhuhlane weCovid.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso ezempilakahle?
Abantu bayazama ukulandela ukubana balandele imithetho ukubana bagqoke amamaski nalaba benawo. Uthola umuntu egqokele imaski ukuthi igqoka one day uyilahle, nxa la inikwe ngomunye umuntu uyayigqoka iviki yonke, uthola isimnyama ngendlela ukuthi bayashota abantu bakithi. Ukugeza izandla bayageza, ngikhulume nge-sanitize ivele kayikho. Bayageza even esibhedlela i-sanitize yashota. Ukusizwisa ubuhlungu yikuthi sisemakhaya, sisemakhaya nje izinto ezingama-mask izinto ukuba i-government aluba iyacabangela labanye abalamabhizinisi becabangela abantu bathenga amamaski lawo badonethe ebantwini, ngoba iqiniso lihle abantu baphila ngokuthi uNkulunkulu khona uzaba nathi.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayayifinyelela yini abantu?
Ukuhlatshwa ijekiseni leyi ekuthiwa yiyo or bathi iyavikela ngoba okumangazayo ngangisizwa kuthiwa noma ungazohlabe kwenzeka ukuthi futhi ugule. Injekiseni leyo esikhuluma ngayo ayikafinyelele emakhaya. Sizobe khuluma ngayo ukuthi kuzaba lelanga lapho abantu abazahamba besiya hlabiswa, kodwa ayikafinyelele emakhaya. Umkhuhlane ubhokile.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo yisakhamuzi sesigaba seBulilima West ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBlumtree. lokho sekudabalunye siphinde saxoxa lokhokhela inhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu ukuze sizwe ukuthi isigaba seMathebelele North sona simi njani ngegciwane le-coronavirus.
Ama statistics akhona aveza ukuthi liyakhwela akufani la kuqala siqalisa iCovid ukuthi besiba lama cases 102 kuzindawo zemakhaya kodwa kathesi hayi kubhahile kakhulu indawo engani ibhakuli kubhahe okumangalisayo kusewanke edolobheni lewanke yikho lapho kuveza khona ama statistics sibili ahlasimulisa umzimba kodwa lakubonkayi lupane uyafuma mana sibili kusedlula abantu abayithupha abayikhombisa ngamaviki abade banjiwe lo mkhuhlane. So esingakutsho ukuthi okwakhathesi igciwane leli libahile sibili emakhaya akufani lakuqala liqalisa lapho ebesikuzwela khona emadolobheni napha kokulutshwana.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yokuvimba i-coronavirus.
Okwakhathesi abantu kungani umthonselanyana wokwesaba usuke khona nxa siqathanisa lakuqala igcikwane leli liqalisa ngoba sebebona ama-cases sibili esenzakala emakhaya. Engakutsho ukuthi akula mfundiso edephileyo engenileyo kakhulu emakhaya okungenza sithi sibili nxa siqathanisa lezi indawo sithi abantu bayalandela izinqumo. Usafumana kusiba lokuyekethisa sibili kukhona ikakhulu nxa uhamba kanye ngqo emakhaya kumavillages abantu ngani abakakuzwisisi kabanzi ukuthi kuyini vele lokho. Lokho kusese lama-theories amaningi kakhulu ngali COVID-19 abanye bephika besenda inkani ukuthi akukho lokho. Kusadingakala ukuthi kusabalaliswe imfundiso abezempilakahle bangene bagcile sibili emakhaya basebenzelane lobukhokheli obukhona emakhaya abogoqela abezomdabu ama-traditional leaders lama-development committees abengqubekela phambili emakhaya ukuze bakhankase kabanzi. Kukanti-ke le ndlela zokusabalalisa i-information emakhaya zilutshwana kakhulu.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ke
esikunanzelelayo ngokuhlatshwa kwamajekiseni ukuthi kungani kugxile kakhulu kuma-growth point centers akusabalalanga kwangena kuma-villages. Kungakho-ke nxa sikhangela eziqintini zeMathebelele North ifumana ukuthi abantu abaningi kabalalwazi ngokuhlatshwa njalo kabalandlela zokufinyelela indawo lapho okuhlatshwa khona kuma-growth point kakhulu kuma-growth point centers. Kungakho-ke abantu abangaphandle kwama-growth point baluthola nzima uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North e-Rural Communities Empowerment Trust ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi lamuhla kuzabewa ababhubhayo abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe abathathu abathi abomnumzana Absalom Chimonyo nomnumzana Michael Chakava abazabekwa emathuneni eHeroes Acre nomnumzana Abraham Giwane uzabekwa eMguza. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi idolobho lakoBulawayo libe nezehlakalo zobudlova kusetshenziswa imibhobho ezingamachumi amathathu lambili 32 ngenyanga ezine kusukela ekuqaleni komnyaka. okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli, leZimbabwe yonke nje jikelele lo mhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwe lonke yonke le uzayithatha ngaphi imali kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asisobantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzaba ngama election izithembiso zabo kaziphele so hayi please sicelani weke asihloniphi angake ethi sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamaphuku akulanto even one isithembiso sesikwani sike izithembiso zabo zinengi kakhulu bangomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhulumende wezani kodwa akulanto even A1 abayifezayo ende siyabezwa lapha abakhuluma emaradioni bethi kulungela uzuma kabothi cela ukuthi abantu besihloneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabothi bahlezi phezulu kwamangcwaba legazi bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwe ngaka babothi kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabothi uzuma kabulala ngamuntu so kumele amaZimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona siyabonga
awusalibonani salibonani kuindawo zonke kela ku studio 7 abalaleli baka studio 7 bonke ngiyalibulisa ezindaweni zonke ngibuye endaweni yasekhesi ngibulisa uAntwamu nambuya enjelele ngihambe ebhinga ngiyabulisa usiswami uNadumo ngithi linjani linjani lonke usiswami endaweni yasemchabezi linjani lonke linjani lonke ngapho siyasibekezeleni bafowethu kuzima eZimbabwe sibhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthiwa kukontuthu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi okwamanje mawungena uvela ubona ukuthi lapha kuzima esokunuka amaswireti kuzima ivini kuthwaza thola uzibuse but akukacaci size sifise makungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono ngoba laba bempumalanga basicabangele libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka studio 7 okusokusala ukuthi sibambaneni sonke sincedisaneni omunye mayele empupho omunye lesithe wasincedaneni sihlanganiseni kube into wani ngoba eshi kuzima kuhlupheke elizweni leli ma kusabusa laba bantu akukayo kulawo ukukhululeka badlela ezikhwameni zabo sesiyabona lalokho otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakithi
sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwestudio 7 ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo eliniphathayo uhlelo oluhle olokwazisa abantu nesimo somhlaba wonke jikelele ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu ngibingelela nobaba abathi uEzra Shisa engamgcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo kungakabi semancweni ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi nguMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage yathi ngibingelela nje kinonke bantu bakithi ngibonga nje uhlelo lwenu yikho engithanda ukuthi ngikubonge kini ngiyabonga anginakho okunenge engakusho okwambe kuyikubingelela nje kinonke ngiyabonga angazi loba nami ngizongena yini ngoba ngiyaqala nje ukubingelela kustudio 7 ngibonge bantu bakithi
salibonani emsakazweni salibonani studio 7 lonke likhuluma lo mamlotsha lapha owelupane uyazi ngizobuhlungu ngoba balombe lithe ngumavaza kumbe lithe ngumakwaza kumbe lithe ngubani ngizobuhlungu soko zami ngizobuhlungu uyazi nxa yakuthi khona yena abantu emaphephelendi yabafayo kwatsha kwacima kwabula abantu abangu 3000 kanti kwalobambe ngoyedwa kumbe ngamabili vele abantu bebulawelwane vele izakhamizi vele zenzeni nkosi yami zenzeni izakhamizi zakhanya zibulawa ye bantu benkosi bambe shukho nongasoze afe yini hayi ungenzi njalo mabaza ungenzi njalo banengi abezenza njengabezano banengi bangaphi namhla bangaphi ukubalisa ukuthanda kuyesabeka uyazi ukuthi banengi abezincoma bezincoma ngezandwe bona ngani vele hayi asoze bayandawo abayindawo hayi lokufuna nje lo abengafa bahamba ngelele ezulwini kodwa uyazi kunzima uyazi sizinukena amakhwapha sihlobo zami Dr. Mavaz usatambe uchidaro uchiti ye vanhu vakafa hayi 3000 ye even kana kwakafa 1 kana kwakafa 3 zvinokunakidza izvozvo zvinokunakidza izvozvo kuti ye kutotaura namba kuti 3000 kutotaura kunyatsotaura kuti 3000 aiwa musatidaro munomboziva here kuti life is like a hero thank you
ubabumavaza kuyamchelesisa uwegugura hundi nyakuzwa ukukhuluma kukababumavaza ukuthi lokhu okwenziwa yigugura hundi yena emoyeni wakhe kuyamchelesisa yikho kubenza ukuthi bangabuyi ngapha kithi abantu esahlukuluzwa yigugura hundi ukuthi size batheli ukuthi sahlukuluze kanjani sihlukuluzwa ngubani kugugura hundi
salibonani basakazi be-Studio 7 ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi ngikhulume emsakazweni wenu uyazi lo elimbiza ngodokotela Mabaza limtshela sihloniphe thina abantu besiNdebele kumba sihloniphe umhlaba uthi lapho abenza ubudlova obuhlungu kangaka akwenze kube into yokudlala kanti vele labo abantu bazosihlonipha kuthela kambe uma becabanga babone ngani khonoko abakwenzayo into esiyibukayo kumbe bafuna siguguzele udlame abantu badobha izikhali bake bashaya siyacela limkhuzele umuntu limkhuza khulume ezinye izinto kodwa angakhulumi izinto ezingamlinganayo ma wayengakazalwa tell him to shut up ma wayesezele tell him not to trivialize such a brutal episode ngiyabonga
salibonani balaleli abahle Studio 7 ngiyalibingelela ngegama likaJesu ngithi libe lempilo ende balaleli abeyahle abasakazayo mina ngihlutshwa ibhoda ukuthi ayivula balaleli abahle ngahlala ngikhuluma into one nezikulu ukuthi kambe balaleli abahle umashuwa sekukhangele okwezikolo abantwana bengafundi yikho kuthiwa yikuphila emhlabeni lokhu thina abantwana bethu sebefile ngezikolo balaleli abahle ake lihluze indaba yezikolo ukuthi abantwana bavala after 2 months 6 months 9 months 3 months bengafundi khonzwa yini balaleli abahle abantwana sikhala ngabantwana ukuthi baye emuva xa yiwuthi kungasafuneki ukuthi abantwana befunde akuse vele kuvala umhlaba wonke izikolo kuthiwe bengasafundi abantwana balaleli abahle njalo sicela ukubana izikolo azivulwe balaleli abahle abantwana befundi ukuze labo phela isasa labo liphambili ukuze labo bekhone ukubana besisebenzeli ukuze labo bekhone ukuthuthukisa umhlaba ilizwe azivule izikolo nyama lapho lamabhoda sicela ukubana avule amabhoda
zonibonani ku-Studio 7 ukhulumayo ngubhodloza lo oyakhele ngase-Den Farm elo wagwela yeyi ba-Studio 7 sisizeni amasela enkomo sekasithwalise nzima indawo yakithi amasela la ngathi athunywa ngamagqwetha asegwelu laphaya amagqwetha la kabanjwa enetraki yenkomo egcwele inkomo kodwa kwajika izakhamizi ezibabambile zaba ngabantu ababi wayi zibagcinile ukuthi kutholakale labo abantu abatshontsha nabo inkomo la magqwetha azange alale nasesitokisini abe sephumile kodwa ke abanikazi benkomo batholakala bathatha inkomo zabo kwaba yokuphela kwendaba nje
Sicela lisisiza sazi ukuthi umthetho usebenza kanjani kodwa sithwele nzima elwagwelo sithwele nzima ngamasela enkomo. Amasela enkomo athunywa ngamagqwetha bathi yiphi building yakhona esegwelo lapha abasebenzela khona. Laba bantu bachaza yonke into ngesikhathi bebanjiwe lapho ukuthi vele amasela enkomo kawabotshwa bayawakhipha bona. Asisakwazi ukuthi umthetho usebenza kanjani mase sijika futhi sesitshontshelwa ngumthetho. Besicela lisisize, lisisize ngesenzo esenzakala elwagwelo abantu besishoneni bezositshontshela inkomo zethu. Ngoba nabona badla nezami, sithwele nzima, sokufuyeka nzima, inkomo kazisakwazi ukuhamba zodwa, sezihamba ziqhutshwa nje lapho eziya khona ngendaba yamasela enkomo. Siyabonga ngubhodloza lo okhulumayo.
Nawo bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7. Inombolo zethu zithi 1-202-465-0318. Kwezemelika, usomabhizimusi onguye umnikazi wendizamtshina zenkampani ye-Virgin Atlantic umnumzana Richard Branson uphaphe ngenye yendizamtshina zakhe ezalungiselwa ukuyafika enyangeni izolo. Wafika bucwadlana lenyanga wasephenduka. UBranson uthi lokhu kutshengisa ukuthi uZulu mathupha uselakho ukuyafika enyangeni eziphaphela nje ukuyabona. Kambe bangaki abazenelisa ukuyafika enyangeni? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina indaba yokuya enyangeni ngikhangela ngendlela etshiyeneyo enziwe ngubaba lo. Uhambile enyangeni, but umbuzo wami ukuthi nxa kukhangelela ukuthi amazwe amanyangela mani afinyelele lawo enyangeni, akwenzileyo kunceda ngani umuntu okhona lapha eMelika ongela mali odubekileyo othi nxa ecabanga ngokuya fika emkhathini khona lesiya enyangeni vele kacabangela ngakho, ngoba ulezinto eziningi izandihluphe ezimhlukuluzayo, kumbukulela engadlanga, kumbuphandle, useqotshiwe nxa kuthi kabhadala ngerenti. Mina kimi ngikubone njenge engathi ngesilungu yishow, ukuthi ngitshengise ukuthi lami ngiyakwanisa ukukwenza lokho. Ayi, ngingazi ukuthi ukuthi uza impacta njani i-economy, but kimi ngikubone njengaleyana into yokuthi ngilami nginothile ngile mali ngifuna ukuthi limbone ukuthi ngiyakwanisa ukuhamba ngiye emkhathini. Kodwa bese ngizibuza ukuthi imali yangi iyokhe leyana ayenze ngayokuthi azayifika emkhathini kambe ibinganceda abantu abangaka abahluphekileyo abangelazindlu. So mnuke emkhathini ngikhangela ngenye indlela, and ngikhangelela lokuthi iZimbabwe nxa ingakwanisa ukuhamba emkhathini, but kuyinokuqakathekileyo ukuthi iZimbabwe ngakwenza okwakuqala unceda abantu bayo kulokucabangela ukuhamba besiya emkhathini ukuthi uzasinceda ngani. Angazi, we are different, abantu babona izinto ngendlela etshiyeneyo. Mina ngibone lokhwana njengendlela engayisiyo, ungangithiwa kule sokulokuncintisana phakathi kwabo somabhizinisi ukuthi uyafika kuqala ngubani, ngoba singakhohlwa ukuthi okumenza ukuthi ahambe bengafuna ukuqalelwa ngubhezuzi.
Engakasuki uBranson sizwe esithi yena ufisela ukuthi abantu makhaza labo benelise ukuyavakatsha enyangeni. Ubona kuzenzakala yini lokho? Baningi abakhanya bengaba lesifiso sokuyafika khona.
Ukuhamba wakhethi ukhangelela ukuthi abantu abaningi labo behambe bayavakatsha enyangeni. Kasithelanga ukuthi uzakwenza njani lokho. Umbuza baphi imali laba abantu afuna bayifika? Uza kupha incedo kumbe uqalisa indlela yokuthi abantu bangafika khona ngale? Yena uhambile ngenxoxo unothile. Angiboni mina ukuthi kulo muntu othe silalele olezandihluphe zakhe, njengoba nje ukwazi lapha e-America kuthiwa kule 1% abanjengayena lo muntu ohambe enyangeni abalimali, then 99% kayilayo imali yangkhona. So phakathi kwabona laba abangelayo imali yakhona, amboni ukuthi ukhona ocabanga ukuthi yena sengingafaka imali esikhwameni sami ngibekele ukuthi ngize ngihambe enyangeni, ngoba kuzikhona ezinye izinto ezibahluphayo ezicakathekileyo. Ngaye kuthiwa yena lo usomabhizinisi lo ohambe enyangeni wayaphenduka, wasefika wathena hayi ngizadinga abalalokhu lalokhu abangelalokhu lalokhu ya ukuthi ngabe lesifiso sokuthi bahambe bayefika enyangeni ngiyime ngusponsayo kumbe ngizakunza kusubsidize ukuthi hayi imali intengo yangkhona imbuku yabhatalwa mba kubhatalwa kube kufika kube ngaphansini kodwa kachongo lutho.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa? Igciwane le-coronavirus selingenile lasemaphandleni esigaba seMatabeleland South le-North. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.